Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 7 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa ngumkhokheli webandla esokuthi kukhethwe umnumzana Douglas Coltart ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye.
Umuntu esikhanyeni luduza kokhela idolobho lakobulawayo enze lokho okuza kwenza ukuthi idolobho lithuthuke. Umnumzana David Coltart oligqwetha osesebenze lapha kontuduzi yathunqa iminyaka eminingi.
Ibandla le-CCC lithi amalunga edalela ephalamende azagcotshwa lamuhla lanxa bekulabanye abakade besithi kungangenwa edale ngenxa yempumela yokhetho abayisolayo.
Engingakutsho kathesi uma ulikhangela ilizwe leli lifile lunxuwa akula migwaqo amagetsi seqalisile kube hamba loba wethe amagetsi engahamba abantu bamfonele kangazidwe sitsho nini so amagetsi seqalile ukuhamba.
Amakhansila akobulawayo afungiswe ukuqalisa umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni okuphathelane lomsebenzi wabo kuhlelo lukahulumende olwe-induction edolobheni leGweru.
Ya, ngithabe kakhulu njengomama ukuthi omama bemakhandeni bangithembile lami ukuthi lawe hamba njengomama uyemela abanye omama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa esokuthi kukhethwe umnumzana David Coltart ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye. Iphephandaba lobulembu elesayithi lithi kulabantu abalemali asebefumbathise amanye amakhansila ukuthi angakhethi uColtart. Ukhetho lukameya lomsekeli wakhe lukhangelelwe kwenziwa ngomvulo ozayo. Umsekeli kameya bekuthiwa kukhethwe olwela ilungelo likaZulu umnumzana Dumisani Nkomo. Kodwa imbiko esiyitholayo ithi uNkomo laye abamfuni. Isayithi ithi uNkomo loColtart babonakala bengafuni inkohlakalo okwethuselabo abalemali abafuna ukuthola amathenda ngudlu. Abazi ngokwenzakalayo batshele iStudio 7 ukuthi abaqoqa ukungalaleli uChamisa bafuna ukuthi umnumzana Donald Mabutho abe ngumsekeli kameya. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amakhansela akobulawayo azalandela umlayezelo kamnumzana Nelson Chamisa, azalandela umlayezelo izinqumo ezebandla le-Citizens Coalition for Change. Umuntu esikhanyeni luduza kokhela idolobho lakobulawayo enze lokho okuza kwenza ukuthi idolobho lithuthuke. Umnumzana David Coltart oligqwetha osesebenze lapha kontuduzi yathunqa iminyaka eminingi njalo engumuntu owaziwayo ukuthi ulwela amalungelo oluntu. Ye ehlala isikhathi eside njalo kobulawayo uColtart umuntu owaziwa eligqwetha elingathandi imisebenzi eyokutshontsha lokho kwenzwa izigilamkhuba lapha kontuduzi yathunqa. So nxa engathola usekelo kwamanye amakhansela idolobho lethu lingathuthuka. Lokhu yisinqumo esi-Citizens Coalition for Change lapha kobulawayo asikhayeleli ukuthi kungaba labanye abaphikisana lakho. Sikuzwa khonapha kungumbuzo otathina sikahlani lakho.
Kubasekeli bakameya sizwa kuthiwa umnumzana Dumisani Nkomo ukhanya nguye ozaba ngumsekeli kameya. Kungakuliqiniso lokhu na kumbe bakhona njalo abanye abakhangelelwe ukuthi bengaba ngabasekeli bakameya?
Yebo kukhangelele ukuthi uDumisani Octavius Nkomo uyo ozasekela ubaba David Coulthard kodwa ngiyakhuluma laye namhlanje ekhansilini wantshela ukuthi yena kaboni engena so sithi ukuthi kwesinye isikhathi yena ngiyosevulela amasango ukuthi kwesinye isikhathi kukhethwe omunye phakathi kwamakhansela ongaba ngumsekeli kasodolobho
lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo obekhuluma icingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo kunjalo nje amalunga amadale eparlamente womabili abalisayele the house of assembly lele senate azagcotshwa lamuhla ukuze aqalise umsebenzi ibandla lezanu PF lilamalunga alikhulu elilamachumi phose ayisitshiyagalombili 176 ku-House of Assembly nxa ehlangene nalawo angene kuleli dale phansi kohlelo lwe-proportional representation. Kuthi ibandla ele-CCC lona lilamalunga edlula kancane ikhulu 103. Kudale le-Senate izanu PF ilamalunga angamachumi amathathu lantathu 33 kuthi i-CCC yona ilangamachumi amabili lasikhombisa 27. Kuleli dale futhi kulezinduna ezilichumi lasitshiyagalombili 18 kanye lamaseneta amabili amela abantu abakhubazekileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ugcotshwe ngomvulo ngemva kokhetho olusolwa ngabaningi abagoqela benhlanganiso ye-SADC le-African Union besithi aluqutshwanga kuhle. Umnangagwa uzakhetha abaphathintambo bakhe ama-ministers nxa amalunga ePhalamende esegcotshiwe kusasa. Abanye abalandeli bebandla kunye lenye inkokheli bebesithi kukhalalwe ukungena edale la kumakhansili ngoba bengavumelani lempumela abathi yaba lokuqilibezela. Kodwa izolo ibandla le-CCC libone kufanele ukulondoloza khonoko okwingcosana abakuphiweyo besaphikisa impumela ikakhulu ekamongameli. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ocubungwela ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuthi yikhabhinethi enjani abantu abangayikhangelela kumnangagwa.
Silesifiso sokuthi alubana bebezaba ngabantu abazaba le approach etshiyeneyo laleyo ele 43 years yokubana abantu instead of ukusebenzela ilizwe ukusebenzela abantu bethuthukise ilizwe kodwa sibone abantu abasebenzela ukuzithuthukisa begcwale ngezimoto ezinkulu abantu bedubeka kungalama ambulance kungalamgwaqo. Kathesi sile problem yokuthi labantu abacabanga ngokuthi bona umnotho welizwe ngowabo ngoba bona bengama cabinet ministers basebandleni libusayo. Sifisa ukuthi alubana bebezangenwa ngumoya nje wepatriotism le loyalty to the country belisebenzele ilizwe lelo.
Ikuphi okumqoka Fuzwayo abamele bakuqakathekise nxa ungaqamba okunye kwakhona?
Engingakutsho kathesi uma ulikhangela ilizwe leli lifile lunxuwa akula migwaqo kathesi bengibuya amagetsi seqalisile kube hamba lowo babwethe amagetsi ngahamba abantu bamfonele kangazi ukuthi wesitsho nini. So amagetsi seqalile ukuhamba amanzi asilela akugejwanga amadamu ayeneleyo ungakhangela kudala besitshela ngegwayisha ngani demu. Uthi uyakhangela kwezemfundo imfundo yethu iyawadeyili ngoba ababalisi kabaholi imali eyeneleyo uqede lapho uye kwezempilakahle i-health system yethu ifile kakhulu akula maphilisi omongikazi ngoba kabaholi imali elesizoda bayaphuma ngaphandle kwelizwe ngobuningi. Kodwa uzathola ukuthi umnotho nje welizwe usungama individuals ilizwe lona ngokwalo ukuthi kade singatezembiwayo ziya ngapi simbonile last time ulo mfundisi lo okuthiwa ngo Hubert Angels ukuthi yena ngokufixa madile kalobaba ophethilizwe. So sikhangelele ukuthi ngabe instead of ukuthi bebetshontshela abantu besebenzele abantu.
Ekukhetheni amalunga ekhabhinethi lapha abaphathintambo ubona umnangagwa elakho yini ukukhetha laba vela kubandla eliphikisayo LCCC kumbe kwamanyama bandla aphikisayo kumbe sibone ekhetha umuntu ozimeleyo nje ongela hlangothi
kungenzeka kodwa nothi kathesi kathesi kangikhangelelanga ukuthi engathatha kwabe bandla eliphikisayo kakhulu iCCC usengathatha kulabo dasebenza labo kupholadi singathi abazimeleyo kunzima ukuthi sithi abazimeleyo ngobani ngoba umuntu yabuye ngani uzimele simbone segaxile ilembu laba baligaxale lelemba lehlukeneyo sakubona lokho ngomthula abantu bathi hayi is a professional kodwa hayi kwacaca ukuthi hayi ube lilonga labo sokangikhole ukuthi singaziqila sithi singabona umuntu esingamjayelanga ukumbona ebandleni labe gijima sibe sesithi ube ngasilolonga uyabe lilunga esenza lokho lalokhiyana esingakwaziyo so yike mina ngikukhangelele ukuthi hayi uzathatha ebandleni lakhe
lo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eBhejuli kaZulu obexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo amakhansila akobulawayo afungiswe ukuqala umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni ukuphathelane lomsebenzi wawo kuhlelo lukahulumende olwe-induction edolobheni leGweru lapho afike khona izolo ntambama ngemva komcimbi wabo. Abedolobho leMtare bakhangelelwe ukugcotshwa lamuhla. Amakhansila la akhangelelwe ukukhetha usodolobho lomsekeli wakhe ngomvulo njalo kubikwa kulokudonselana ngoba abakhokheli bebandla befuna kukhethwe abathile. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele omunye wabagcotshiweyo kobulawayo unkosazana Susan Sithole okhethwe okokuqala isikhundleni sokuba ngukhansila ukuze sizwe indlela akhangelele ukuqhuba ngayo umsebenzi wakhe.
Ya, ngithabe kakhulu njengomama ukuthi omama bemakhandeni bangithembile lami ukuthi lawe hamba njengomama uyemela abanye omama. Ngiyayi ngithabise kakhulu bangikhitha kusele ekuqaliseni ngoba emakhandeni awukwazeki ube ngukhansila ongumama and the first one oqalisa ukungena khonaphana so ngiyazama ukuthi lami ngisebenze ngixhase abanye omama ngibani. Wathi ezesikuthola phakathi kwesigaba sithola uhlupho kakhulu omama yibo abanjani abahlangana lohlupho nxa singakhangela i-everything okuyabe kusendlini kuqondana lomama le-problem yobulawayo eyamanzi nxa sifuna amanzi umama nguye ukhangelana nawo so khona kubona nami ngizazama khona ngale ekhansilini ukuthi ngifike ngimuvi imotion yokuthi amanzi aphangise ukuthi ngiqede masinya iproject liyana ezambezi water project so yini into esizayimela kakhulu lethi kukwadlegini mina ngeproblem kakhulu esuwa so khona kubona ngizama ngizazama sibili ukuthi simele njengomama ngikwazi ukuthi ingekezo yakhe itholakala laphana umama yikipeti esingani esifuna sigibelwa ngabantwana through that sure so sizazama ukuthi kulungiswe khonapha naso la ngiyazama kakhulu ukuthi ngibamele sikwanise ukuthi bethole ukuyenza imisebenzi yezandla engatholi ukuthi labo bethole ukuthi begcine izimuji ngoba khathesi amanekuzeni avaliwe amafemu ukuthi obaba basebenze so thina amaningi bangikhona bencedekana kuthi ngisena amatamatisi so lami ngizazama ukuthi bethole ukuthi bethole layo imisebenzi kuzindlu le imisebenzi yabo ithole ukuzimanjani ukuthi bephilise imuji.
Abanye kuye ngaphandle kwabesifazana abatsha abasakhulayo la sebegugileke labo badinga inusizo njalo kulenhlelo obona ingani ungazenelisa njengokhansila njengoba okuningi kufuna ukuthi nje lo mnotho welizwe ube uthuthukile.
Ya kwabantu asakhulayo ngizama ukuthi khona like emakhandeni namphanda ngibe le chance ukuthi senginamawadi angu-2 senginamayisenta angu-2 then eyi-1 emakhandeni ayikabithathi much ukuthi i-7 iyasebenza but ye singakalungisi i-ground labo leyo sengenxa ye-delimitation sengile iholi liyana ekuwathi lokuze elobhenula singu what living. So ngiyikuyinqa singungayenza sithole ukuthi behambe kuma training benza ama training ngale ngiyisenta bebona ukuthi bona ba kuyina abangakuyithola ukuthi omunye akwane sisebenza nebusiness ngama fridge omunye ulungisa izimota bethune bebusy khona ngale ukuthi beqeda khona phana bekwanisa ukuyazitholela imisebenzi yabo abazabe besebenza bethula something ngoba kakhethi bahlezi emabhizini lakini sesengakabi i-limitation emakhaleni thi besingela ngekuvini ikusenta so sembona ukuthi manje ngisemkhiphile sisebenzisa leholi emakhaleni elodenina ngale kule yisenta so ngizama ukuthi sivule isenta lena izebhizi for ama-youth kuze bethole imisebenzi abanye bakwanisa ukuyenza amasepha abanye ama-cobra at least abe lokwakhe akwenzayo angahambi kuyeqaca aziyenzele izinto zakhe azisingisile
ukodwa uyathaba ngenani labesifazane abangene ezikhundleni ze-councils
yeni ngiyathaba kakhulu ngoba lukhona kusenze lathi saba sokuzasenza lathi sikwanisa ukuthi njengobomama singacathanyelwa sizicabangele izinto esizifunayo ngoba kathesi kunzima ukuthi ubaba nxa ngathatha sikhulume ngezobomama asimele uyayijinda bayana kodwa thina singomama sizakwanisa ukuthi ekisti lathi simela abantwana bethu abezikolo singomama ukuthi bethole ama-sanitary pads for free lethi singafaka ezikolo kuhambe sebadingina kuma-bhizinisi mina ahlala ku-community ethu ukuthi ngihlale besesikolo for abantwana labana but into ngubaba ngeke ahambe mina ukuthi ngicela ama-sanitary pads for abantwana abangamasombazane.
Hello ke ngu-Councillor Susan Sithole oka-Ward 11 emakhandeni kobulawayo obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 esegweru. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi ugatsha lwezemithetho olwezimra solunxuse bonke abalendizamtshina labalezindlu ezilentengo edlula inkulungwane ezilikhulu i-$100,000 ukuthi baye emahofisini alolu gatsha ukuyabona ukuthi kumele bahlawule umthelo onganani. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezokulima soluxwayise izakhamizi labalimi bezigaba zemathebhelele lenkabazwe ukuthi bahlanyele amabele angadingi izulu eliningi kakhulu ngoba umnyaka lo uthembisa ukuba lezulu elilutshwana kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabulisa Studio 7 iZANU-PF engiyigxeke ngoba iZANU-PF yiyonirefu urefuma uye onenkinga igemu neyihambe kahle kugxekwa urelfaya abadlali ngoba manje leyi qembu leli eyilo elichenjwe ngabantu elivotisayo uma ngabe linenkinga ilona elenza yonke into idede kahle ingabi hambi kahle badlala ngathi nabantu msaka since ngo-1987 benza kanje singayigxeka iZANU-PF mara singayigxeki ngoba iZANU-PF siyiwona eshaya impemba bashaya impembe yilaba uma ngabe benenkinga neZANU-PF kufane beshi kwathi abafunganga ibona azange befunge yini ekhothi ukuthi befunga ku-magistrate ukuthi bezenza izinto ngendlela e-right abafunganga yini bona manje mayesebenza izinto ezithuma endleleni ababethwa ngani ngoba manje yibo abakhosta yonke le nto.
Ngiyalibingelela abasakazi abahle ku-Studio 7 okhulumayo ngumama uThembeni Mpofu ngise-Johannesburg endaweni yase-Four Ways. Ngokuzalwa ngizalwa emathebeleleni North eCholocho. Siyakhala basakazi, siyakhala sisizwe samaNdebele, sikhala kakhulu, siswele lo sesula izinyembe zesizikhalayo ngoba asilayo indawo engeyethu thina. Thina sifana nje lamakhanka afika loba yikuphi, ekhale, edliwe, ethiwe, mayesidla inyamazana zabantu. Asazi ukuthi siphephele ngaphi, asifunwa kuyo yonke indawo esizisizwe samaNdebele. Umnangagwa akasifuni, akasifuni, sabulawelwa izihlobo labangani labazali sibabhekile phambi kwethu. Namhlanje sikuleli lizwe sithiselwa abantwana sibakhangele futhi kuthiwa asihambe siye kithi. Sicela usizo bakithi, siyacela ukuthi kati singasizakala njani sisizwe samaNdebele lathi sibe le ndawo lapho esizakhalela khona. Siyakhala, siyacela futhi kodwa ukukhala kwethu angazi kumbe kuzazwakala nini. Lo Nkulunkulu akasasizwa ukuthi sikhala sikhala sikhalo bani. Ngiyacela mpela lami ukuthi lapho sizwakala khona amazwi ethu mhlawumbe ngahamba efika kwezinye indawo kwabangasizwa besincedisa ukuthi lati sibe le ndawo engeyethu. Ngiyabonga.
Sanibonani, salibonani Studio 7, linjani Studio 7? Siyabonga ngenhlelo zenu sinikeza zona ezimnandi. Siyabonga, siyabonga. Kambe iZimbabwe izasenzani? Senzani ZANU-PF? Senzani ZANU-PF? Khona manje abantu babotshwa ukusa lamalanga lapha eJohannesburg. Babotshwa every day abantwana beZimbabwe. Kodwa kube kuthiwa silo president. Nangu la uRamaphosa usuka lapha esiyavumelana lento engekhoyo eZimbabwe. Usuke siyavumelana lento engekhoyo eZimbabwe. Ake sizameni ukukhipha lo mbuso lokhona. Lo mbuso lokhona uzanye ukuthi ukhitshwe. Ngiyabonga, likhuluma lo nkosi khona ozalwa eJolotshwe endaweni yaseSusumana. Uye lo khulumayo. Phambili nge-Triple C, phambili.
Studio 7, Studio 7. Hayi, siyambonga uChamisa usebenzile bakithi. Usebenze kakhulu. Sibonga lo mthakazi lawo yasebenza ngoba izano yasiyophatha encane. So asophathi nje ukuthi ungasola umuntu entweni eyingozi kanje so. But kuyakhanya ukuthi hayi uma kungasetshenzwa bengabe beluke befake ipressure kanje womqondisi labo uChamisa. Phambili phambili kuzavuleka. Into kumele siyenza kumele angasisole ngoba lapha la madoda azama ukukhulula ilizwe la ukuthi sibe free. So kungayisibo ngawumthetho nalowo buzafakwa masinya lowo kuthiwa abantu okumele angasikhulumi. So kuyamele sibonge bantu ma abantu bezokuhle singadlali sisola kuphela. Basebenzile laba abantu kathesi lo muntu obehlupha abantu lo muzwa akasekho ephalamente minus one problem.
Studio 7, Studio 7 linye. Bantu baseZimbabwe jikelele nonke. Ake sihlaziyeni udaba lolu engizolifaka lapha namhlanje ngibuza ukuthi kathi ngoba nje Botswana ithi ilama foreign abangabantu baseZimbabwe. South Africa inabantu ebabiza ngama foreign abangabantu baseZimbabwe. Abantu baseZimbabwe laba abaningi bakhona those are South African origin. Umnango wagwangwa seZambia ulibusa njani leliyazwe? Ake ngibuze lapha ke sihlale phezulu kwalolu daba. Kutoyi toyi ukuthi kahambe kibe ayibulala mayifuna ukubusa manje thina eMathebeleni City kayophanda labana abantu eBalakwa aze nabo bephila ilazo busa khona izano ingaphindi ithi zoyenza umlindeli iloko imihlangana eMathebeleni ngoba kuza quphuka imoto like I don't know mabefuna ukubona abalini.
Siyabingele Studio 7 sabomsebenzi. Kuyadumaza kakhulu ukubona abantu beZimbabwe bephakathi kosizo olungaka olungani alungele kuphele kodwa ngithi uNkulunkulu ukukhona one day zwantele uyophela usizo ngoba siyababongela bonke basupportile iTriple C Free and Fair Election uDlumi Nangagwa kodwa uzigcoba yena ngenkani uwavele ngumuntu wabo silizwe ngenkani ngoba uyakwazi ukuthi wenzeni ngevuma ukuphuma ephila ngenkani kumele abuse ngoba uyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe abasamfoni bonke. Kodwa-ke siyabonga kakhulu ama-African leaders wonke ukungabi khona laphana emcimbini wakhe ukuthi agxamukele yedwa uMnangagwa ezithi uyadansa dansa lomngane wakho uRamaphosa. So ama-African leaders wonke siyabonga kakhulu into abayenzile ukuthi bengayikhona babona isile ukuthi ukhetho lukhululekanga okwangempela. UChamisa siyamvuma ende siyavuma ngempela ukuthi uPresident uChamisa uzohlala engupresident wabantu ngoba lesadi leAfrican Union bavuma lokuthi ube winile ukhetho bamphuca ukhetho iZANU-PF leziZeki nyeke iZeki kuthiwe vele zingavuma ukuthi isiphathele ukhetho futhi for the entire life yethu ngoba iZeki iZANU-PF ZANU-PF isiZeki. So ngeke sivume ukuthi ingane zama ministers ezanu wonke yizwe eziphethe iZeki sizithi iZeki izasezela Free and Fair Election. Sivukile ke emaqandeni njengamanje iZeki asiphinde sivote under Zeki samaZimbabwe. Sesikubonile lokhu ukuthi ngeke sidlalwe iZanu isenze izilima kangaka sibe lokhu sasenza i-election ngaphansi kweZeki. MaZimbabwe nikumele ubabone lokhu. Siyabonga.
Studio 7, Studio 7. Lishona njani eliqiniso lokhulumayo? I mean okumangazayo ukuthi iZanu angazilala buphi ubuthongo phezu kokuba abantu beZimbabwe behlupheka kangaka. Izibhedlela bayazakhela ifike inyama yebhiya lezo sebelethe ilintuzana yabo ukuthi bazakhele into zabo sebezibonga bona ukuthi bazakhele. Ifike yona idla ithatha inyama nabantu abaqhashwayo lapho, qhashwa abanye abantu
abantu nje kodwa ilala buphu buthongo ngempela manje ihleli ngesifuno esi-1 kona lapha esihlalweni ukuthi kukhona okungayivelela kukhona okungezwakala kukhona okungayisidi okungayilena okungayithupha embusweni ngempela ukuthi izani kanti yona vele kuyikuthi okwenza bona abakhulu bakhona bengafuni ukwehla kuyikuthi kuyini okukhona yini okubesabisa ukwehla amacala abo yini la okubesabisa ukwehla beqede besebenzisa abanye abantwana ukuthi bona babavikele labona khona ungathi bona bebonke babavikele nababantu begijime bele belile bengazi ukuthi bavikela umkhulu umgulukudu wesigebengu esihleli lapha esihlalweni singafuni ukwehla ngendaba sokuthi zona sifuna ukuzivikela phezu kwamacala sesawenzayo sifuna ukuvala amacala sesawenzayo sivala ngokusebenzisa abantwana babanye abantu hayi bantu bezanu hayi siras hayi ninezibindi shem ninezibindi hayi kancane.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika icala lokuzama ugenqula impumela yokhetho ngowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump labanye bakhe abalithumi lasithobaminwembili liqale ukuthoniswa izolo labonakala la kubo mabona kude. Umahluli umnumzana Scott McAfee walile ukwehlukanisa abasolwa ababili kade becela ukuthi amacala abo athethwe ngesiphangiphangi esithi bonke lo mnumzana Trump kuzamele bathoniswe ngenyanga ezayo. UTrump wazise ukuthi uzazethulela ubufakazi yena uqobo lwakhe hathi abameli bakhe. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngumbuza ukuthi kungani usekelo luka Trump lokhe luqansa yena ibhekane lamacala ambalwa.
Mr. Gandhi, okwenza ukuthi uTrump kungathiwa ulecala usekelo lwakhe lukhule luye phezulu. Abantu abalandela uTrump bayethusa ngoba ngabantu abangomakhelwana bakho ngabantu esiphila labo esisebenza labo izinsuku zonke. Nxa umuntu ecabanga njengoTrump ukuthi umuntu mina ngingamenza lokhu mbendulo umuntu eNew York akulamuntu ongangibopha kutshengisa ukuthi uTrump uyisigebenga and bakhona abanye abantu abamlandelayo laba abalengqondo zabo ezikhohlakeleyo njengezakhe. Nxa ungumuntu uphelele udinga umkhokheli ungumuntu olomntwana olabantwana umuntu omnyama mbuyiphi ikhala uwazi ukuthi uTrump uhleka izilima. Uwazi ukuthi uTrump ulezinto zakhe zonke lezi ezinyazenzayo ngaphezu kwamacala lawa kathesi. Nxa ungumuntu opheleleyo uyini okwenza ukuthi uTrump umvotele? Yikho mbuyele ukuthini abantu laba abasaphutha uTrump bayesabeka yibo abantu abadubula abanye bengomakhelwane ngoba ingqondo zabo zimbi njengesikaTrump. Ububi bekaTrump abenzayo laba bantu abafuna ukumvotela kababuboni ngoba bathi uthiwa uyaqanjelwa kabavumi ngobubona. Usisi nje ukuthi abanye bangikhona sebesemajeli bachiya abantu abo behlupheka phandle. UTrump isigebe ngesikade saqala kudala kuloke ephila impilo yakhe yona leyo yobumenemene manje thine abantu sebethatheka sebemlandela. Ngabantu bona labo ababuhlungu emhlizweni zabo ngaphakathi kwabo abafisa ukuthi kungabi labanye abantu abaphila bekhululekile yibo abalokhu besekela uTrump. Kwesabeka ke lokhu ukuthi nxa abantu benjalo awusoziwazi lanxa uzihambele ukuthi umuntu ucabangelani umuntu elengqondo njengekaTrump.
Lo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-CCC kobulawayo kulandela isinqumo esathathwa ngumkhokheli webandla esokuthi kukhethwe umnumzana Douglas David Coulthard ukuba ngumeya okungafunwa ngabanye. Ibandla le-CCC lithi amalunga edali leparlamente azacotshwa lamuhla lanqabe kulabanye abakade besithi kungangenwa edale ngenxa yempumela yokhetho abayisolayo. Amakhansela kobulawayo afungiswe uqalisa umsebenzi izolo azafundiswa ngokusemthethweni okuphathelane lomsebenzi wabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gande.